eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 26 kuzibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu-PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezulu kufanele sekuwavotha, kodwa makungakungazweli ukuthi bonakalana kubhururi bakhe yibo abenza ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana ye abenisela khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benza izinto up-side down larata labantu abenisela labo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. Umongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ongethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ungubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu ikubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle, engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisebenzi yomtuio.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhonona isithi bangaze bebopha abanye abantu bakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba kungazani lokhu okuyinto kuyahlupha lokho?
Gabes, yazi into ekhuluma iqakatheki kakhulu, yena le into ethule ngumongameli la iqakatheki kakhulu. Yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abaselathemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yiko upresident wathi yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhothi ngale kumele nabo benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onowenziwayo ukuthi umuntu ofumanisa le ucala kabotshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhothi bayaphuma bayazihambela, phuma ngenisa emakhothi uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kutshiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe. Amakhothi la yenza umsebenzi bengayenzi into zokugwelegwela. Amakhothi la sekune-corruption kakhulu emakhothi la, yiwo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise ngumuntu wonke, la makhothi la ayilwise, engafika umuntu esincaisike emakhothi ngale abantu besiyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one opezi kufana lorisego avocha kota mafunga kwa atuweli kuti wanalana kufururu wake ibaba abenzo ukwele kweli afile kutu oyu anambuwe kutu kutu nge stokisi awa agaga e kotwa ya watu nse lima ema stokisi kota ule kubile kote so awe akuruma mazwama asu munga meli kutu meleli yekshi
limeleleni
sivone sivi wachilu kula watu nse lima chetu andaba sii zi ndaba za mkona zonke zini yengi ndaba za zagana zi male zi kanaga ati zi sabisa ezi za toa ute imote ila mbogini ute ngeni mtara zvani ima ya kona kile uchigela ngapi patu ya antuba ngunu batu gulobu kule kule utilo wendagala ya kona pana
ufisi uti ngaku ya nzwani uweze ti ulwisa nilonga tembe kiloku
kapa bocho bantu umteto aunga ketu utu zvani unuzvani wakatesa na mapolisi etu ubali kubasile ngondole ya nukuti besa ukubopha abanye abantu kade singamaphosta aphiwa amandla ukuthi babophe abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kula action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo kungemazi kuphela.
Yes, siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission ike yakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni konokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali khonokho
lokho sokuthi yona kusebenza yona ngwaya ila manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lwana ongenile esitokisini waye ngasuka ngemthethwandaba akulandelelwa khona lokho akulandelelwa ukuthi ungenile esitokisini naye ephuthe emthethwandaba indaba yakhe yedi hayi gwetshwa ngayigwetshwa akhulule ngayikhulule kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthethwandaba ngalekokomhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lecala mbekalacala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu wakhona uyangena uzothiwa uthenga amathikenini ethengele isitokisi sonke amathikenini uzothiwa uhambe wayenza i-shopping ye-South Africa wathenga amathenisi e-R23,000 kodwa awusoze umbona umuntu wakhona ehambe emthethwandaba
singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamomente okuthize akunjalo mfowethu
kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile sifile inkalakate yindoda lapha ngani bacabana lenkosikazi so batho kuthi hayi ungahanje umthethwandaba abo kuyavela ezinye indaba kuvile kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi zahambe emthethwandaba so yikho zifihla mthemba yikho zifihla yikuthi nje umuntu ngeko esemsakazweni ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba uyadinga lobufakazi kodwa sikukhangele ngamehlo ukuthi hayi kunikwazantungwana la
umnumzana Patrick Ndlovu lilunga lebandla lezaphu sixoxela ekobulawayo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbalisi wenjube high school, uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emigoqweni, uthi sebethwele nzima abantwana besikolo, labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Motsiba, owabaleka eZimbabwe, esedunga ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi, umntanakhe owatshengisela emgwaqweni labanye bakhe abedlula ikhulu namachumi amahlanu 153 sebetholiswe nzima ngamapolisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Kuthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umuthiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamkhathaza okwenzakalayo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho ngihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benza izinto upside down naharasa labantu lapho engihlala labo the even feather even went to uharasa abantu bengaphila labo inaipas bengena befika ezindlini zabo abanye banotshelwa ngama-10 abanye banotshelwa ngama-4 zithiwa kudingwa mina
abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho
abanarizini yothi besalo ngoba into le mina ngiphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1 so phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi but kona nxaso sisebenza sebehlukumeza abantu abangadekanga phakathi kwi-demonstration naleya kuthiwa kudinga mina sebeza badinga abantu abangela lutho ta-demonstration okugcine nje okugcine sokuyinkinganayelangeni
ulo mlayezelo bani ongawutshiyela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe
nxa beyathatha imali yesizwe sibili bethi thina siyithatha ukuthi sigijimise ubrian msiba hhayi mina ngibona ngani kokho akula ngina so ngabathi abathetha imali leyo nabathona begijimisa ngayo babagijimisa la amashuri igula atho nambetha abantu edemba abantu ebulala abantu aligazi ezandle nje ngaba izinto engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Motsiba, umbalisi wenjube high school. Kodwa umnumzana Joseph Chuma, okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
yena ubalekeleni waye angabuyi azomela into yakhe akuqede ngokuqala. Okwesibili, singilesisizi ukuthi bona kathi yindaba into lezisenziya ngapha kithi ke lamaNdebele emashweneni ngala kula abantu ababezenjalo bayafunda babo, even lama-teacher sikhuluma kathesi bengikhakela i-analysis yama-percentages ama-teacher abela ezikolo ngale emashoneni inamba yakhona inani lakhona lingani liphezulu futhi bayadlula i-average of 70% ama-teacher afundisayo owakathesi. Kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamaNdebele balutshwani ama-teacher abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengayena lo okhipha abantwana emaklasini sikasibhadala amafizi wona edura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini. Lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale wayi sifuna ukuyimvova abantwana emtweni engayishiyo. Abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkona abala o-maths lama-science subject. Bekubeke siba labantu abaziqoqoda njengalo ndoda lo okhipha abantwana ezikolo basabe esitridini ngangaziphumelene azingenele esitridini xa ufungena esitridini ungasebenzisi abantwana babo abanye abantu especially abantwana bethu emathebeleni ngapha sifuna labo bafunde babe yisikhwicamfundo hathi into ke sikubona amanyala lawa ayenzakalayo.
Siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathizi pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
wabuye yena azoziphindela uzona wayizama ukwenzani ezethi kona ingahlishwa labo umntana njani nobona kathi sisephengu uthela amafufu labangani bakusekhela amafufu yena kathi sisekuqazile kathi sho ngikhuluma so mbiza lamnyelo zakuzobona usethole iviza usewile kini sizama uzeze khuluma esekustudio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF sixoxela ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave.
Abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo. Osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Sengenziwa amatesti wonke okumele ngiwenziwe. Sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali. Nakala eyekwemelika imali ebekukhulunywa ngayo iningi, yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela. Odokotela kabadelani lami sebengidlula nje njengoba besazi ukuthi angikayihlawuleli leyo mali edingakalayo.
Umnumzana Khudzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane.
When we came in
isikhathi sifike esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwanaza ngemuva thina singakafiki. Bekungela muntu obesiza izigulane, izigulane bezisifa nje obongikazi bengasihluphi ngakho. Sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatha bengasihluphi ngaye waze wabhubha. Sikhangele ngawethu siku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde odokotela khona.
There on Friday we even saw a semblance of that kind of scenario.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo.
okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela kukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa ozabanika okuchiyeneyo. Bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParanyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela. Njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi, kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sesikhangeleza amasiko okwamanje.
Senganamasiko
senziwe manje
lo baba mkhulu
senganamasiko
babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikwele Botswana khona ngaleke esiqoqa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. Umamdluli ke ngomunye wabantu abangendanga udaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, siyawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha ku-right, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele mamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abendanga. Siyakwazi ukuthi lawa wendanga. Kuhamba njani mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi ukubangela ukuthi abantu bengayendi. Bengabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona sikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga amsha sisuka sibe sesikhangelana angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJoni Mamdluli
kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo angaboni ngani ubaba lo uphuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuyo abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyabe ngithithe isikhathi sami lo muntu ashiye muntu engingayakhalayo abanye njalo okunye okubangela uthi obaba ungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo ibugebengu bagcina besiyagcwala emadeli omama esikhathini esiningi singani inamba yithuba phezulu kodwa kungakhutshi inamba yabo baba basemadeli labo mama abangaphandle uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathela imizi manje into ethupha yukuthi obaba bagcina besiyejeli begcina bebulawa into ezinjalo begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane wonalowo angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhuluma okuyiso mbe ngikhuluma okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanya ngizana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi sokuhamba njani khonapho.
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo uyiphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa so abantu abangobaba sometimes babesithi omama abanjengalaba ayengumkwanise cause uyazi ilife sasuyabe sevuke kutela ukuthi endinga imali lokho kwakho kakungeni bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public siyasuke le ngxoxo labo baba uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba ngingaba le nzuzo enlutshwane wena ungangizuza kakhulu yagcina sokungani ubaba uyanyathezelwa kakhulu but kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona ngazani bayakwesaba kumbe kunjani njani indaba ungazidingeli la ukhombise phela
abakhombi tsengakhombisa kanje ngayehluleka
babe sithini mamdluli
hayi babe sithi ngiyakuyawuna nje ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kutho ukuthi vele asoze bengigwanise
boke kodwa vela kujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise phela kunjani.
Akujwayelekanga yikho laba abathina zobe sithi ya wena vele kuthi bhayesi kukwanisa ngoba vele kuthi suzikhombisela suyethulekile
hayi-ke siyabonga bamdluli ngithatheleli thuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi umamdluli ukhona ngale-ke kule Botswana la kendanga ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi-ke simalapha namhlanje-ke uhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo
ye
omanje othi sikhangele ezabatsha silo makhiwobe.
yebo 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 mthwakazi muhle simpapo muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnashi emtuzwa owebandla elezanu pf siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo ngithanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi iloku ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezi kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo ngibona ngani kungaba yize sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sekulunguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indawo lezi ezenkohlakalo okokuqala uhulumende usethe up athi ngama-anti-corruption courts okwesibili i-ZRP layo isile unit ethiwa yi-anti-corruption unit okwesithathu sibonile ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sinto ibe njalo le advantage yokuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption lijweleziwe
ingcwethu ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo ukubona njani lokho
Mike ngabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo ukuthwabothwa noku-investigata abantu abaku-politics yikho abantu zigcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics which is the wrong thing siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa nxa ukhangele udizovile izak athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results which is a very correct thing to do but kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty
Munashe njengentsha yebandla lezana uPF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube
I'm a spokesperson of Youth League but engakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu Youth League iphuma le resolution ukuthi they are going to be 100% against any forms of corruption sibonile last year bethungamelwa ubaba uLouis Mathutu besenza ukuthiwa ngama name and shame bakhuluma ukuthi uzibani ukamele investigatewe tina sithi akube le zero tolerance to corruption regardless of i power of i stature of i position
hayi siyabonga Mnashe Fakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngevikezayo abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngumuyi u Dr Oliver Mthukudzi uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9 PM Bona lokho namhla uOliver Lisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove tsakazo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga ke Mike Hove wathi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukame nenkomo
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje silomfundisi useni spanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFiliphi iChapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFiliphi uthi yena ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububelele sihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba lichaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilo lalo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu. Udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucinga. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impila kahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uJehova njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Afrika uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla, wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, ikucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo emhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngaphi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu basicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana, ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phela abanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi njekela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya esibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhelwa municipality bethu nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget bacabanga abanye na? Nxa thina bakhokheli bamabandla silungisa ukukhokhela abantu bethu sibelusa, siyabacabanga na kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siqalisa lo mnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi useni Spanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Yesukubala namhlanje uhlelo lwethu namhlanje sikhumbule ukuthi FC Platinum Khanyazana sisukile phela ku CAF Africa Champions League. Singakagqibike uhlelo lwethu sikhangela kanje besigokhela namhlanje. Abalandeli belebandla leZanu PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi wenjube high school uwancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye abantu abamaziyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Ngo-Oliver Lesayo ngo-Kips Dube ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-past 6.